Abaku VOA Ndebele.
Ni vuma njani mtoazo mwote, siya lamuge la kumisaka zuwe Studio 7, na mta mwotesi ni mta zili chumi la ntanu, ungabagazi 2019. Ika malami mwukip stuwe, enda veni zetu la mta anji. Ukulumendi uemelika uti ukulumendi kamonga meni Emmerson Mnangagwa, umele angabele utunjwa kwa bantu utiwa, adelana lebanda le MTC.
Kuyasidanisa ukuthi uhulumeni kaMnangagwa lokwenza isifiso sokufuna nabantu njalo umhlaba wonke jikelele usubona iqiniso ebesihlala sikhuluma njengebandla le-MDC.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi akula qiniso ukuthi abantu bathunjwa uhulumende kaMnangagwa.
Angilalwazi singuthi kulabantu bathunjwa. Ngizamile ukuthi ngisiza khona oko angihlangane lakho ukuthi kulabantu abathunjwayo.
Amabandla ezokholo lesiKristu athi kumele umnumzana Nelson Chamisa nomongameli Emmerson Mnangagwa balungise konke okuhlupha abantu beZimbabwe. Sizalethulela ezomculo lokunye okunenginengi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende wakwelemelika uthi kubi kakhulu ukuthunjwa wabalwela ilungelo likaZulu abanjengomnumzana Tatenda Mombeyarara. Othunjwe izolo ngabachatshangelwa ukuthi ngamapolisa ensita abamtshaye bamthiya etedaca egangeni ebuke unyawo wathelwa ngomhluzi omsubule umzimba. Isigodlo seMelika eHarare sethule umbiko othi akulunganga ukuthunjwa kwabantu abalwela ilungelo labo ngesikhathi ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lilungiselela ukutshengisela emigoqweni kusasa likhonona ngesimo esibi somnotho eZimbabwe. Ilizwe leMelika lithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa acothoze ukuthunjwa kwabantu abafisa ukulungisa konke okubi okwenzakala eZimbabwe. Unkosazana Thabita Khumalo, umgcinisihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa nguJamisa uthi kwephula inhliziyo ukuthunjwa kwabantu.
Simadolo nzima ukuzwa ukuthi sile jaha elikhankasela amalungelo oluntu kuTatenda Mombeyarara ukuthunjwe ngabantu abakade behlome bephelele. Bathe sebemthumbile bamtshaya bemtshayela ukuthi abatshele ukuthi ukutshengisela esiza kwenza njengebandla le-MDC ngolesihlanu lapho esifuna ukutshela uhulumende kaMnangagwa ukuthi abantu sebesidla imbuya ngoluthi.
Umakhumalo uthi uhulumende kamongameli Mnangagwa kumele ayekele ukuthumba abantu.
Kuyasidanisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa lokwenza isifiso sokubulala abantu njalo umhlaba wonke jikelele usibona iqiniso ebesihlala silikhuluma njengebandla le-MDC ukuthi ibandla lezana umsebenzi wabo yokubulala abantu, ukudlwangula umama, ukudubula abantu lokwephula ulungelo loluntu. Sicela umhlaba wonke jikelele uvule amehlo ngolesihlanu ukuze libone iqiniso ngoba amandla esilawo njengabantwana baseZimbabwe amanye ngawokutshengisela ngoba sesikhulumile baqamulela isigodlo endlebeni. Thina esikufunayo ukuthi kukhumusane umlotha kodwa bona kabafuni. So uZulu kumele abatshengise ukuqakatheka kwamandla kaZulu njalo lokuthi ilungelo loluntu lukaZulu kaluhlonitshwe. Njalo thina njengebandla le-MDC ukutshengisela esiza kuyenza kasidingi msindo, sidinga ukufikisa iqiniso kurhulumente yezanu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Michael Ndiweni olwela ilungelo likaZulu njalo oyingcweti kwezombusazwe.
Indaba yokuthunjwa kwabantu le indaba engani iyayethusa kakhulu ikakhulukazi nxa ilizwe likhangelele ukuthi lizama ukuthi liphinde lidlelane lamazwe omhlaba abathi ngesithiwa i-re engagement ngoba nxa ukhangele ukuthunjwa kwabantu lokutshaywa lokuyangiswa lokhana kuyikuhlukumeza ilungelo loluntu esithi international crime i-torture. Siyakwazi ukuthi convention on i-torture ethi abantu akumelanga athotshwe kumele umuntu anxa yecala abotshwa atholisiswe, kodwa nxa sibona senzakala eZimbabwe lokhu kutho ukuthi ilizwe nxa kunjeke selephule umthetho wemhlaba kuzaba nzima ukuthi sithole impumela kulokhu esikwenzayo kokuthi sizama ukuthi sidlalele amazwe omhlaba njengoba besijeziwe ezinye ejezi zomnotho ama-sanctions ngabangela ukuthi kathezi ke ilizwe leli lithole selisethezwa ukuthi amanye amacala okuhlukumeza ilungelo loluntu ngindlela engibona ngayo mina ukuthi ngabe kuyamiswa lokho ukuthi abantu bahlukuluzwe abantu bakholise ilungelo labo njengoba libhalwe kusekelo sombuso weZimbabwe ukuhlukuluzwa lokho hayi ukuthi ngisela ukuthi hayi sesisehluleka ukuthi silandele isekelo sombuso elizweni.
Umnumzana Philip Gawule okubandla nezano PF uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende kamnangagwa kuthiwa uthumba abantu abasekela ibandla leMDC elifuna ukujengisela emgoqweni.
Angilalwazi siluthi kulabantu abathunjwayo. Ngizamile ukuthi ngisisa khona oko angihlangane lakho ukuthi kulabantu abathunjwayo sengikuzwile ukuthi lilombiko njalo. Kodwa nginanzelela ukuthi mhlawumbe ngabantu abakhipha imbiko engayisiyo bezama ukungcolisa uhulumende besenza khona okungabomo izinto zangabomo nxa ngibona konke khona okuphumayo ukuthi kulezi zinto ezinjengalezi. Ngibona ngani okukhona nje lokuthula angazi ukuthi kati laba abantu bakuthatha ngabi bona bathi kulabantu abathunjwayo.
Ugawule uthi kungaba khona abantu abagangileyo abenza lokhu uhulumende engakwazi. Uthi uhulumende ukhangele konke okwenzakala elizweni njalo ukhuthaza ukuthi abantu bakhulumisane ngokwenzakala elizweni ukwenze ukuthi kulungiswe konke okubahluphayo.
Okwayizweni lokwana ukuthi abantu bathi bona bayatshengisela bese begijima begcwala imigwaqo besenza into zokulutha bethatha impahla zabantu betshisa impahla zabantu besenza yonke into enjengaleyo. Hayi, ukubona kanye kubona kabili uhulumende wakubona lokhwana ngasoze kwenzakale futhi abakhangela ngezokuvikela abantu konke lani yonke into enjengale bazakhangela bebona ukuthi konke abantu bavikelwe sibili ngokupheleleyo yiko uhulumende inyathelo lithathayo. Okunyenge engikubonayo mina ikuthi nje asabe abantu bakhulumisane xa kule enye into ukutshengisela lokhu kugijima lokhu ayisikho abantu batshengisele ngokukhulumisana abantu bahlale phansi njengayizolo kanti kwehlulane ingani izolo lokhu onkomo labomgabe besilwa izaphu lezanu kungabonwa bahlala phansi bakulungisa ngokukhuluma ngesikhathi esedlulayo ku-inclusive government eyabakhona phakathi kwamabandla amanye MDC lezanu PF kwahlala phansi futhi kwakhulunywa kwalungiswa kwehlele phansi zange sibone abantu begijima betshengisela ngakhonokho nganamhlanje futhi ukuze kulunge konke konke sokudingayo ukuthi kulunge njengamaZimbabweans asihlaleni phansi sikhulumisaneni silungise okusifanele njengelizwe. Ngithabile kakhulu mbona ubaba uMalema ethumela imbiko efundisa abantu abangaziyo ukuthi hayi bantu lina ukutshengisela kwenu lokhu elifuna ukukwenza ayisikho lina ekwenu khangelani phambili lizwele abantu izinto zilungele abantu lisebenze ndawonye lilungisele ukhetho olulandelayo nxa lingazange linqobe kukhetho loludlulileyo ngokunjalo yikho sekukhangeleka. Bakithi akube njalo njengamaZimbabweans ukuthi abasiyakhangela khona kokuphela. Kodwa imbiko leso ziswelakale abantu abasizondayo bazavele ukuyikhipha imbiko yokusixabanisa lembiko yokusidiliza lembiko yani engamanga engayisiyo engayisiyo qiniso ngokunjalo bezama ukuthi bangene ngendlela ezingayisizo bezophambanisa ukuthula kukhona eZimbabwe.
Kukhangelelwe ukuthi abantu abaningi bazatshengisela emigoqweni kusasa bekhonona ngesimo esibi somnotho. Amalunga enhlanganiso yokholo lwesiKristu eZimbabwe Heads of Christian Denominations ayenze umhlangano izolo lomnumzana Nelson Chamisa oqanda indlela angakhulumisana ngayo lomongameli Emmerson Mnangagwa. Omunye walabo abangene umhlangano lo umfundisi Kenneth Mtata uthi badinga indlela yokuthi ababili laba balungise okuhlupha uZulu eZimbabwe. Umfundisi Mtata uthi bakubone kuqakathekile ukuthi baphendle indlela zokuthi uChamisa loMnangagwa bahlale phansi bahlenge ilizwe elilomnotho obhidlika okumangalisayo. Kasenzisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumele sikamongameli webandla le-MDC kanye neziphathamandla zebandla le-ZANU-PF. Okwamanje othi sikhangeleke okwethulwe ngamaphephandaba lemsakazo ngokwenzakala kweleZimbabwe. Unobhala wohlangothi lwabatsha kubandla leZANU-PF umnumzana Pupurayito Garebi uthi bazathwalisa nzima abantu abakumabandla aphikisayo abafuna ukutshengisela emgoqweni kusasa bekhonona ngesimo esibi somnotho kweleZimbabwe. Lokhu kubikwa ngumsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation. inhlanganiso yomdlalo wenguqu eZimbabwe Football Association isimise abadlali bonke kanye labaqeqeshi abakuqembu leZimbabwe Warriors elayangisa ilizwe emidlalweni yomncintiswano weAfrica Cup of Nations kwelakibhithe. Iqembu leZimbabwe Warriors lanqotshwa okuyimangalisayo ngeDemocratic Republic of Congo, okwenza abanye abantu bacabangele ukuthi kulabadlali abathengwa ukuthi badlise emidlalweni le. Sokudingwa abadlali labaqeqeshi abatsha abazangena kuqembu leZimbabwe Warriors. Kusenjalo iZifa ibika ukuthi wayengumongameli wenhlanganiso le uMnumzana Philip Chiangwa, lowayengumsekeli wakhe uMnumzana Omega Spanda, kumele bengavunyelwa futhi ukuthi bengene kwezemidlalo yenguqu. Sokwesikhathi senu okwamanje ukuthi likhulume konke ke elikufisayo. Liyakwazi ukuthi kumele liyenzeni, thatha ke iWhatsApp yakho ufithizele isibhono lesana sokukhuluma ubesesithumezela umlayezelo kulombolo ed 01-202-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye bathene namhlanje.
Salibonani basakazi labalaleli be-Studio 7, mina igama lami nguRafael Mavela Ncube. Ngiyawusekela kakhulu umbono webandla le-MDC ekhokhelwa nguNelson Chamisa ukuthi kube nokutshengisela siphunona ngomumo womnotho nokuma kwezinto elizweni. Izinto zivele kazisamanga kuhle. Sokumele sisende imessage kugovernment. Singayisenda njani imessage ngaphandle kokuthi kube nokutshengisela okunjengakhonokho? Sifuze sitshengisele ukuze igovernment ibone ukuthi sile msolo esisolayo kathesi i-toll gate ithi $15 imota ezincane. Amabhasi lamabhonethi aselalamela i-$50. Kunzima, isinkwa sisithenga $15 emashopu khonapha. Kunzima, akusadleki. Impilo isinzima. Nxa uhola i-bond uhola 480 to 500, kunje ukuthi uphila njani nabantwana ngendlela enzima kangaka. Sokumele mpela sibili kufanele ukutshengisela. Mina ngiyakusapota kakhulu. Ngiyabonga.
Hayi, mina kade ngarekhoda ku-Studio 7 endabeni ze angazi ukuthi noma ngirekhoda ngesikhathi esirong noma ngirekhoda kanjani. Ngiyacela basakazi, uma ngabe ngizothola umlayezo wami lingitshele uma ngabe ngirekhoda ngesikhathi esirong, ngoba angisekho sure. Ayibaki imiyalezo yami ngiyathumela sengaze ngabeka phansi, sengiqala futhi namhlanje ngoba phela akusizi ukuphela umoya. Ecela bandla ningifake nami emsakazweni ke ngikhulume nje okungaphakathi kwami njengoba lisiphi ithuba lokukhuluma. Ngiyabonga.
Lokho ngiyakusekela mina. Okuzokwenza kufanele kwenzakale ngolwesihlanu okutshengisela eZimbabwe ngesimo sokukhona sokuwa komnotho, abantu bezwakalisa izikhalazo zabo njengawo wonke amazwe omhlaba nje. Ngiyakusekela kakhulu iminkosi nathi lo angathi kungaba lo mphumela omuhle, ngoba lokho kwenzakala elizweni kunzima kakhulu. Ugetsi uhamba ama-hours 19 hours yonke. Angikhuluma ngokomsebenzi, ilizwe liyapha, singaphandle kwamazwe siyahlupheka. Kunjalo abasifuni, asinamaphepha okuphila kulawo mazwe, siyahlupheka sazi ukuthi siphephele ngenkokheli zeZimbabwe ezingamazela. Zona lokho ziqhubeka zitshontsha zisiya phambili. Mabona begula baya kwamanye amazwe bayokwelatshwa, bayafulaya bebuye ko-South Africa belatshwa. Labantu ababo labazukulu babo ababawutshelwa amaphepha nokuthi amapermit bahlezi kuhle badlize imali. Into esiyaziyo leyo. Kodwa thini isizwe seZimbabwe ma betshela amanye amazwe ma bewinile kulolo khetho bathi bavotelwe yithi, kodwa esihluphekayo sihamba amazwe ngamazwe sihlupheka, kanti kuyaze kuphethe ngani vele.
Yebo yebo, ku-Studio 7 lingabe litshona njani lapha likhona? Ye, ngufoka kukasela-ke lapha uClaudine lapha koBulawayo. Hayi, ngithi phambili nge-demonstration abantu asidemonstrateni sikhulume izikhalazo zethu, sikhale kuhulumende ngalokho esifisa ukuthi ngabe uhulumende uyakugcwalisisa ezithembisweni zakhe azenzileyo ngesikhathi sama-election. Ngithi-ke asambeni sidemonstrateni, singadilizi izinto, singalwisani kungabi lokulwa let's demonstrate in peace in love singabantu abakhulile abezimbabwe I think we are mature now ku politics okufunakala ukuthi kube le peace njengokuthi singabantu bani ye ubuntu ukuqhakathekile kakhulu let's do it
yeah izizwe lami Caroline Moyo ngithi mina ezi abantu bakumphakazi abayekele indaba yakaThamisa bengangeneleli kulo ukhetho lolu ngoba ngibona mina kuzobotshwa abantu bakwamphakazi kuphela kube abantu basemashonaland angeke beze bebotshwe abangangeneleli ngitsho kabakuyekele kunjalo ngokwabo khona bebezenzile bona bodwa
ngiyabingelela abasakazi abathandekayo lapho okhulumayo ngohloniphani Moyo owaseNtebe ngokuzalwa khona mina ngokubona kwami kungasomqondo omuhle ukuthi bengene esitaladeni ngoba kuyabangela nje ukuthi abantu begcine besifa nje ngento engekamsebenzi
ngiyabingelela msakazi ngihloniphani Nkomo mina igama leyo mashi mina ngiyayisekela kakhulu MDC ngithi lowo msebenzi abawenzayo emashi imashi ayiqhubekele phambili uyayisekela kakhulu ngoba ilizwe lethu siyafisa ukuthi silibone lilunga lesiya phambili nathi sisuke emazweni nathi sihlale ekhaya kusho ukuthi uhulumeni kaBomnangagwa kusho ukuthi yikho lokho ozozwa ngakho ukuthi abantu batoyitoye umhlaba wonke ubabheke ukuthi ubayenza kanjani kumbe bazobashaya abantu kumbe bazoyenza kanjani kodwa lo mzabalazo mina ngiyawusekela ngithi phambili ngawo ngiyazibongela msakazi
Yes, siyabonga kakhulu ke kulapho basithumezela imilayezo etshiyeneyo ke lingakhohlwa ukuthi kumele lenzeni lisithumezele ke imilayezo yenu kunombolo ethi 012024650318 leyi ke iWhatsApp phela ziyakukhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane kubikwa ukuthi kulomuntu odubule amapholisa ayisithupha ePhiladelphia kuhamba kwele Melika endaweni lapho amapholisa abedinga khona abasebenzisa izidakwamizwa abesifazane abaningi batshengisele izoloko leBrazil bekhuluma ngeholo eliphansi emapulazini lakwezinye indawo kubikwa ukuthi ibutho lakweChina selingenele kulokhu ke okweHong Kong kulabantu batshengisela khona Uhlelo lwethu zilandaba lapho esikhuluma khona ngamaqhawe alwa impi yenkululeko. Namhla ke sikhuluma lobaba uNkosilathi Giyane, ubaba uNkosilathi Giyane khona ngale ke eVictoria Falls. Baba Giyane siyawamukela uhlelo.
Hayi siyabonga Mnumzana Sithi.
Ye, akusithethu ngapi konapho?
Ah, kade ngisemaphandleni ngilapha eChisuma, kucwakana nje eVictoria Falls.
Singathi wona ukubandla liphi baba Giyane?
Mina ngubandla elibusayo eleZanu PF.
Yes, ngathi ke nxa sikhuluma ke ngamaqhawe ungathini kuna?
Amaqhawe ngabantu abaqhathekileyo njengoba lisizwa uba ngabalweli benkululeko abathiya imizi yabo, bathiya imisebenzi yabo, bathiya izikolo, bahamba baye emazweni bayafundela ezemibhobho ukuba bezolwisana lombuso wokuncindezelo owawusenziwa ngamakhiwa. Yikho sifakhumbula ngakho ukuthi ngamaqhawe akithi asimsebenzela kakhulu elizweni leZimbabwe.
Ubona ngazani ke nxa sithangela kweleZimbabwe amaqhawe aphethwe njani aphilayo?
Yebo kambe uhulumende wazama indlela zonke ukuba abanikeze imfanelo zabo singasusela emuva ngale ngomnyaka ka-1997 baphiwa imfanelo zabo yebo lapha lalaphana bakhona abakutholayo inzuzo zabo kufundisela abantwana ezikolweni lokhu nalokhuya kodwa kuyasilela ngomsebenzi abawenzayo sesiwukhangela sibili ubukhulu bawo lesisindo sawo kusadingakala ukuba uhulumende ebenzele okunye okungcono kulalokhu asebenzela khona
singathi angabenzelani uhulumende ona ngokubona kwakho
nake khonapho kuthi kuyangithinta kakhulu mina impi yenkululeko ngayibona angihambanga empini angeke ngithi mhlawumbe lami ngumjibha kodwa ke singabantu ababethunywa besabala izimota zamasotsha zamakhiwa amselobhudi ukudla lapha ababedlela khona mina ngokwami sibili mbona uhulumende ngabe kulezicelo zabo abazifakayo izikhalazo zabo ukuthi asicalisise lokhu lalokhu. Of course okunye kuba kwansi ukudlulisa amalawulo, kodwa-ke mina ngibona uhulumende kalo kabanike udlebe ezwe ukuthi bakhala ngani, abenzele khonokho. Kati siluzane okunjengokuthi khona yebo kambe basemaplazini bakhala ngokuthi mhlawumbe labo bephiwe lamamayini, baphiwe lokunye, izinto ezizakwenza ukuthi labo bebone ukuthi ilizwe leli leZimbabwe balisebenzela ngempela, bahlezi kakuhle abantwababo abazulu ezizukulwana zizahlala kakuhle. Ikakhulu uma siqathanisa lamanye amazwe, amanye amazwe ahlezi kuhle. Ngakhala abantu abalwa ku-Second World War lanamhlanje bahlezi kuhle. Pho abethu laba abalwa about 40 years ago, shuwa ngeqiniso lonke akumelanga behlale ngendlela ebona behlezi ngayo khathesi ilizwe leZimbabwe.
Yes, yawuza kakhulu-ke. Uyayivela lindaba ukuthi isikhathi sesiphelile, ungaphosela ukugcina khonapho babajiya?
Mina ngithona hayi awugcine ngawatho ukuthi sikukhumbula amaqhawe ethu abashiyayo abaphilayo, sibahloniphe ngendlela efaneleyo ukuba lathi ilizwe leZimbabwe libe yilizwe elihle elihlonipha abantu abakhulula ilizwe ebunzimeni.
Ye, nithathele lithuba ukuthi mboke ubaba uNkosilati Jiyane. Nkosilati Jiyane khona ngale ke eVictoria Falls. Ungathinela kusasa babajiyane, siyabonga kakhulu.
Hayi, siyabonga kithi.
Womanje-ke sike sikhangele ngamafitshane okwenzakala kule Melika. Uhulumende weMelika usezama ukuguqula indlela abantu abathola ngayo ilungelo lokuhlala kulelo lizwe okungaphansi kwalokhu okubizwa ngokuthi ngama-green cards. Uhulumende kamongameli Donald Trump uthi usefuna ukuguqula imithetho yokuthi abantu bokuza bengatholi ukudla lokunye nxa besanda kufika elizweni leli. Uhulumende uthi abathola lokhu abasoze bazuze amaphepha aqakathekileyo ama-green cards afunakalayo ukuthi umuntu abe yisizalwane seMelika esihlale okweminyaka emihlanu. UTrump labanye bakhe bathi bafuna ukuthi umuntu obuya eMelika abe ngulowo ozazimela yedwa kulokuthi athole uncedo lukahulumende. Ibandla eliphikisayo elamademokrats lithi akuqondanga okwenziwa nguhulumende kaTrump okanye ezonda abantu bokuza. Kulamagqwetha ambalwa asehambisa udaba lolu emthethwandaba esithi akukho emthethweni ukuguqula isimo sabantu bokuza ngendlela eyenziwa nguhulumende weMelika. Lokho-ke siyakwazi ukuthi-ke eMelika kwenzakala okuningi, singasuthili thina. Ngakho nxa lifuna ukuthi likhulume ngokwenzakala eMelika, ngenani khonapho kuFacebook kumbe lapho khona-ke usithumezela umlayezelo usitshele ukuthi ukubona njani konke lokho. Sikhangele-ke ukuthi abanye abantu bathini khonapha-ke kuFacebook. Nxa sikhangela-ke baningi abantu abangenayo sibili bekhuluma bakufisayo. Okuqala-ke uClemens umZola Dube uthi livuka njani baba Dube. Kulandele-ke uShepherd Ndlovu lawo uyasibingelela, siyabonga kakhulu-ke madoda ekhaya. Mzilikazi Mabula uthi kukurawundi lokusabusa elizweni leZimbabwe kuzobuya-ke unomagugu Ngwenya la uthi livuka njani Mthembo, ngahle kakhulu. UVasco Imoyo la uyabingelela, siyakubingelela lawe lapho khona kunangapho-ke Vasco. Kuzobuya-ke uAntileta Thabanga uthi livuka njani bakwethu. Sivukile kakhulu singazi lina khona ngapho. Sibone-ke u-Aaron Dube uthi amavuko Mthembo, yebo-ke mvuka Mthembo unjani lapho khona khona ngapho. Sibone njalo abanye abakhona uGift M Molusebeng uthi ngikhona mbukele baba Dube, siyabonga kakhulu-ke baba Molusebeng. Then kuzobuya uMaziya Chongwe uthi linjani msakazi uGabule, asizwe into ayikhulumayo, asizwe ukuthi uya ngaphi xa ikhuluma ngento eziningi. Khethiwe Ncube uthi livuka njani msakazi, sivuke kakhulu singazi kuwe khona ngapho lapho khona. Aaron Dube yakhuluma lapho uthi iqiniso abantu bayathunjwa libandla leZanu-PF kudala lakuqalisa konke lokho. Siyabuza uyakhuluma lapho-ke. UThembelani Ndebele uthi MDC ingavumi ukuhlala phansi, kumele isebenze sikulokozwayo. Msunduzwa Ndlovu uthi la ukhona khonapha, siyabonga baba Msunduzwa. Kuzobuya lobaba uJason Maphosa uthi unjani msakazi, siyaphila kakhulu mfowethu. UVasco Moyo sebuyile njalo uthi kanti kudlala imlayezelo enjani khonapha-ke emsakazweni, siyathumela kutshalibali ye thumela kuna manje sizawifaka ekuseni kusasa baba Vasco. Kuzobuya-ke omunye Sibontumbani uPrecious Dube uthi ndivukile Dube, kunjani ngePrecious. Hayi-ke okwamanje-ke sidlale ezomculo lamhla, siyaliphindela-ke ihlandla lesibili likaThemba Maseko umculi.
Qa ekuqaleni ukucula leli CD kube nzima kancane, kodwa ke shuthi libe ithathe 3 years practice yakhona, kodwa ke amandla kaNkulunkulu liphumelele laze laphuma i-album lokuqala lesihloko esithi lona Ziyamazwa Malusi. Kanti ke ngibhekelele i-album elitsha elizophuma mhlambe ngo-December wona lo 2019 futhi. Kanti ke i-album lelo lizobe liqukethe ezingoma ezintsha futhi, isihloko salo sithi ilwa nesitha sami. Ingoma le ichasisa nzima kancane ngenxa yokuthi izimvu ziyamazi umalusi wazo ozalusayo. Uma ichayikhodi kanje zanisazi ukuthi kufanele ziphi. Kanti ke nathi ngithanda ukuxwayisa kakhulu abantu abaphendukileyo kuNkulunkulu. Isikhathi esiningi bathi babona kanye kuNkulunkulu. Bamele bekwazi ukuthi asibulahlekiswa ngabanye abantu. Asibuduhiswa njalo ngabanye abantu esibabonayo, esibazwayo ngezimanga ezincane. Thina sikhonza uNkulunkulu. Siyamazi umalusi wethu. Njalo siyamazi usiholayo ukuthi ngibani. Ngithanda ukuchaza amazwi njalo ukuthi abantu sisuke sithathe ngento ezincane kakhulu. Sibambe ngento ezincane, izimanga esizibona zisenzeka ngabantu engaphandle. Ezinye ezingasindayo, kodwa ke ingajaji lutho ngenxa ukuthi ngichazisa wona lamazwi ukuthi izimvu ziyamazi umalusi wazo. Uma ichaya ikhodi ziyazi ukufanele zisibaye. Nathi sifanele sikwazi ukuthi uNkulunkulu wethu ufuna kithi. Akekho umuntu ozobuya azibambe ngokunye okuncane. Silandele emuva. So ingoma lengichazisa kanjalo ukuthi chaza ngesimo esinjalo sokuthi siyamazi simkhonzayo, siyamazi siholayo ukuthi siholwa ngubani.
Zalethulele-ke ihlandla lokugcina liyomculo kaThemba Maseko kusasa. Singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba besikhokhela namhlanje. Uhulumende weMelika uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele anqabele ukuthunjwa kwabantu okuthiwa badlelana lebandla le-MDC. Abakubandla le-ZANU-PF bathi akula qiniso ukuthi abantu bathunjwa uhulumende kaMnangagwa. Siqhubeke lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisayo uNkosi Dube.